kanti thina emakhaya indlela esiphila ngayo ukuthi ukwelede esobeni lobukwelede kumakhelwane loba uthengisa imbida loba imthanyelo nje okutholile loba imisebenzi yezandla esikwenzayo kodwa wakathesela le misebenzi yezandla labo umthanyelo okunye wokuthengisa akusathengiseki ngoba uzathengisela bani imali yona iyovela ingekho ezandleni zabantu kathesi sesikhuluma nje into ekhona kathesi ukuthi sesisebenzise ukuthi ungangeboleka imali yakho sikhulumisane ngendlela engakubhadala ngayo kumbe ngikubhadale ngenkukhu kumbe ngokunye lobo kudle ngiyaba ngikuphethe ezandleni zami ngoba imali khethi kasilayo ezandleni zethu
so nxa abantu sebephila ngokukweleda-ke isikweledi sangikhona sigcina sisanda ukunganani
impilo yabantu isinzima kakhulu izikweledi esinazo siye sileka ukuzibhadala njalo kwenza ungabe usathembeka loku kungumuntu okade ethembekile empilweni yakho sungani umuntu ongenelisi ukubhadala isikweledi ngoba imali vele khethi ayikho ezandleni zabantu and izikweledi zethu zinkulu okunye okumangalisayo ugcina usuyinhlekisa usungumuntu ovele ongakwanisi ukuthi ungaphila ungani awusahleli impilo yakho
ye so asithi-ke usule sikweledi nje khonapho-ke pho-ke isikweledi olaso seleso uzagcina ukubhadala sokutheni masibandla
ukubhadala kwakhona ongakwenza njengomuntu nxa uthanda ukuthi uthembeke so kumele likhulumisane nomuntu okwelede kuye ukuthi yena wenelisa kukuphi uyifisa umbhadale ngembuzi or ngenkukhu or ngenkomo kusiya ngesikwelede sakho ngoba izikwelede sinazo ziningi okunye okumangalisayo njalo zikhulile ngingakutshela kathesi ezesikolo sinezikwelede ezisabekayo ezabantwana besikolo kodwa indlela esesizabhadala ngayo vele ukuze ubhadale sinxa unesifiso sokubhadala ungumuntu othembekileyo so kumele uphiphe isifuyo uyebhadala kodwa wena ukuthi i-change yakho omele uyithole uzayithola njani sokuza kuba nzima sokumele imali leyani ihlale esikolo ikhangelele iindleko zonke zesikolo amabhuku obani bani ngoba yena i-change vele abasoziba kunike naye isikolo ukuthi into lena abazi bayithengise kuzabathathela isikhathi ngoba vele akusela ndlela yokuphila impilo yethu siphile sicinile ezilonge ihulumende yethu vele iyena le i-ZANU PF
ye izimbazo-ke abantu abathathi kuloko kuthiwa izimbazo kumbe kuthiwa kuyini
izimbazo zikhona baba ngoba abanye siku-iget i-iget besitshaya izimali zethu kusavuma besitshayema izimali zethu imali zethu lezana siyazibolekisa ziyazala izimbazo zenzana abakhona ababolekayo esebolekile njalo ayehluleka ukuthi abhadale ucina sengumuntu lani ukuthi sivumelane ukuthi asiphe isifuyo sakhe sihambelana le mali yethu loba kade engakhangelela khona oko kodwa sokumfosa ngoba kalalindeleke ukuthi angambhadala ngayiphi indlela indlela angambhadala ngayo sokuyisifuyo sakhe loba uyafuna loba kafuni kodwa sekumele enze ngayo naleyo ndlela
khonokho-ke akubhidlize imuli yeni
imuli iyabhidlika baba ngoba kathisa ntoyona ukuthi into kade ukhangelele ukuthi abantu abakho ekusasa yabo bazabe bekhangelele kuleso sifuyo kodwa usisithatha ngendlela yokuthi la uzama ukuthi ube nobudlelwane obuhle nabantu ungabi ngumuntu lwani ohambe usithi abantu sedlula bathi lo kancedwa ngoba kabhadali uyabe usuzama ubudlelwane bakho ukuthi kube buhle ebantwini kodwa usokubulela i-future yabantu abakho.